lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 ngomfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ipolitiki lo yaqhubeka sikhuluma kanje. Kanye lokwana ke ngikhulume ngendaba eziningi amalungiselelo e-Congress. Kanye ke njemba ke endaba
Itale le ZANU-PF Politburo liyahlangana ngalitambama njalo likhangelelwe ukuhlaziya udaba lukankosikazi Grace Mgabe yena oyethesa unkosikazi Joyce Mjuru umlando wokungethembeki. Ukutshengisela ukujonge ukubamba ngamandla uMongameli Mgabe ukuthi asuke esihlalweni kungene kulanga lesihlanu namhla eHarare. Kuhoza Friday, uBenedict Nhlapo usethulela umdlalo webhayisikopo ongowakuqala ukwenziwa ngolimi lwesikhalanga usenziwa lokulingiswa izizalwane zeZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano wedale le-Politburo ele-ZANU-PF oqalise emini uqhubekela phambili njalo ukhangelelwe ukuphuma lezinqumo phezu kokwethulwe ngunkosikazi Grace Mgabe othi umsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kumele achiye umsebenzi. Okunye njalo okukhanya kukhulunywa lukhetho lomhlangano we-Congress ozakwenziwa ngenyanga kaMpalakazi. Leli dale likhangelelwe njalo ukuhluza ukulwisana osokudabule ibandla leliphakathi abanye belandela unkosikazi Mujuru kuthi abanye njalo besekela umphathintambo wezemithetho umnumzana Emerson Mnangagwa. Abalipili laba bacatshangelwa ukuthi bafuna ukungena esikhundleni sikamongameli Robert Mgabe yena oseluphele. Unkosikazi Mjuru lo Mnangagwa bathi gabalasifiso sokuthatha lesi sikhundla. Okwamanje unkosikazi Mgabe okhanya esekela icele elikhokhelwa nguMnangagwa ufisa ukuthi uMjuru achiye umsebenzi ngoba ecatshangelwa ukuthi wenza ubungilimbani kwezemali njalo ufuna ukuhluthuna isikhundla sikaMgabe. Abasekela uMjuru bathi unkosikazi Mgabe ukhuluma angakwaziyo. Ukuze sihlaziye okwenzakalayo emhlanganweni wePolitburo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umsekeli webandla leli umnumzana Morris Ngwenya.
Ipolitiki lo yaqhubeka sikhuluma kanje. Kanye lokwana ke kukhulunywe ngendaba eziningi ningi amalungiselelo e-Congress kanye ke njemba ke le ndaba zokuthi imithetho yakhona eyabe injani kusiyaqhutshwa i-Congress kanje. Nakho ke yikho esikukhangelelayo.
Okunye okukhangelelwe ukuthi kuzakhulunywa ku-Politburo meeting lokho kade kukhulunywa unkosikazi Grace Mgabe esithi hayi nga unkosikazi Mjuru nga uyachiya isikhundla, ubona zani khonokho kungaphuma yini?
Lokhu nakho mhlawumbe kuzakhulunywa ku-Politburo kodwa i-agenda eyasethwa lokhu iy'nkulumo lezi zingakaphumela egcekeni izolo angazi kumbana bazayiguqula yini ukuthi ihlanganisele lokhu okukhulunywa izolo ngoyindlovukazi.
Nxa sesikhangeleke kukhanya ngazani njengoba kulokulwisana khonokho kukhona okwezikhundla okunjalo nje, ubona zani kusuze kube lokulwisana okukhulu emhlanganweni lo?
Sonke isikhathi vele i-Politburo injalo njalo njengoba vele lathi sikwazi ukubana lapho kukhangelelwa khona izikhundla ukuthukana lokulwisana ukukhangela ukubana kube khona.
Baba Ngwenya, izinqumo ezithathwa lidale le-Politburo ziqakatheke kanganani?
Idale le-Politburo liqakathekile sibili kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi lona umsebenzi walo yikuqhubekisa phambili ukuhambisa ukuquba izinqumo zedale zomhlangano we-ZANU-PF lisebenzela i-Central Committee esingathi on behalf of i-Central Committee ngenxa yokuthi yona vele i-Politburo ngomthetho wayo i-Secretariat kumbe kumele basebenzele i-Central Committee ye-ZANU-PF eyiyo ke okumele baba bazi central committee ngokuyisikhathi sonke ubana yikuyini okuyabe kusenzakala ngakho liqhakathekile kakhulu ngoba yilo vele eliquba yonke imisebenzi le eyabe ikhangelelwa ubana iqutshwe lebandla.
Umnumzana Morris Ngwenya ngumsekeli webandla leZANU-PF njalo ucubungula ezombusazwe. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana abekezela maduma ocubungula ezombusazwe.
Yeyi, into zangkhona lokhu ezithiya zisiba nzima Dube, njengoba bevele sebekumene benje asazi ukuthi kuzaphuma nxa kade ulalele uRugaro Gumbo ekhuluma esithi khona yena konke khona lokhu kunye kukhulunywa ngumama uGrace into ezingekho. I-politibro yona kayilaleli ama-ESA ilalela izinto ezile evidence only. Ngokubona kwami mboni ngani okuzaphuma akula nto i-politibro ezayiquma against umama uMjuru, because once bengazama uku-implicate umama uMjuru it will mean almost the whole members of the politibro zizangena same direction, ngoba ngokukhayelisisa kahle kahle bonke vele bebehamba one down. And uma uMjuru ngeke avume ukuthi afe yedwa layo uzakhipha okuningi okunye akwaziyo. So mbona bazaphuma bepholisile indaba yabo kungabi lolu thola ummangalisa kakhulu oluzaphuma.
Ye, kodwa ubona ngazani izinqumo abazaphuma lazo ziyabe zingani zizakwenzana abantu abalandeli bangazilandela kumbe ongazilandelanga kungathiwani?
Khumbula kwenye ilanga sikhuluma laphana sithi vele ngale kula amadoda akulabuthi kumbele yaconsulta leyathi isikhathi esiningi kuze-NU kokwauthiwa kuya-endoswa and i-politic ringaquma yino ama-policies ama-communist laba ukuthi bayenza njani. Politic ringaquma iqumile laba abanye babuya bephonga u-endoswa kuphela sokuyikuvuma kuphela sokwenziwa. Kukalutshwani ukuthi abantu bamembers kuphume anything u-politic kuzan-PF babuye bayiphikise whatever i-politic bure kuqumayo kuzo.
Ye, kodwa umuntu engathi sezwile khonokho okhulunywa yi-politic bure abe sezenzela okwakhe kuyathiwani khonapho?
Nothi kuZANU-PF bangakwenza amanye amaphathi ukuthi kuphikisane lezi nqumo, but ngokubona kwami kubo ngale uyalo sezitshengisele sezifake egcekeni ukuthi vele sekhithwa sebeke eceleni.